Soku isika disendaba ku VOA Ndebele.
Siyahlangana kweze kuseni mthokazi omuhle ngolwesine mhla ka 15 kuNhlangula 2023. Igama lami nguNtungami Linkomo. Ezihamba phambili. Umthethwandaba we-High Court walile ukukhulula umkhokheli webandla eliphikisayo ele-Transform Zimbabwe, umnumzana Jacob Ngarivume, ngemali yesibambiso i-bail. Amabandla ezombusazwe athukuthele phezu kwesinqumo sekomiti yepharlamente ebona ngezemithetho esokuthi imali ehlawulwa ngabancintisayo kukhetho ayisoze yehliswe. Izakhamizi zenkayi zithi seziphelelwe izifuyo ngenxa yamakhanka lempisi. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Umthethwandaba we-High Court izolo walile ukukhulula umkhokheli webandla eliphikisayo ele-Transform Zimbabwe, umnumzana Jacob Ngarivume, ngemali yesibambiso i-bail. UNgarivume ubecele umahluli walinkantolo ukuthi amkhulule ukuze aphikise isigwebo asetheswa ngumantshi evela ngekhaya. UNgarivume ugwetshelwe ukudonsa iminyaka emine esejele ngemva kokufunyanwa elecala lokutshotshozela udlakela. Igqwetha lakhe umnumzana Lovemore Maduku utshele iStudio 7 ukuthi kabavumelani lesinqumo se-High Court. Ngokunjalo, uthe sebeza kweza lolu daba emthethwandaba waphezulu owe-Supreme Court. Amabandla ezombusazwe athukuthele phezu kwesinqumo esithethwe ikomiti yepharlamente ebona ngezemithetho esokuthi imali ehlawulwa ngabantu abafuna ukuncintisa kukhetho kayisoze yehliswe. Amalunga aleli dale agoqela awe-ZANU-PF lawe-CCC lawo athukuthele ngoba engaphiwanga ithuba lokuhlafuna lolu daba. Athe likomiti ibimele yethule lolu daba ePhalamende luhlaziywe ngamalunga wonke jikelele, hathi ukuthi ithathe isinqumo iyodwa iphinde ingawaphi izizathu. Inkantolo yeConstitutional Court ilaye iPhalamende ngeviki ephelileyo ukuthi kusiyafika ngolwesihlanu kusasa kumele ibisivumelene phezu kokuthi yehliswa na limbhadalo. Lolu daba lufikiswe emthethwandaba lo ngomkhokheli webandla le-Nationalist Alliance Party, umnumzana Divine Mhambi Wobe, esithi iZimbabwe Electoral Commission kumele ibanjwe ngamandla ukuthi yehlise limali ngoba inengi kakhulu. Umthetho uthi labo abancintisa kukhetho lukamongameli kumele babhadale inkulungwane zamadola aseMelika ezingamashumi amabili, $20,000. Kuthi abancintisa kukhetho lamalunga ePhalamende bona kumele babhadale inkulungwane eyodwa, $1,000. Amabandla amanengi athi akalayo limali. Abancintisa kukhetho lwamakhansila bona kababhadali lutho. Sixoxele sikhulumeli sebandla le-CCC koBulawayo, umnumzana Swithan Chirodza.
Isinqumo lesi asimangalisi, sihle sitshengise ukuthi iZANU-PF iluhlaza kayihloniphi inkantoli ye-Constitutional Court eyiyo enza ukuthi dalele parliament icubungele leyo ndaba eyama nomination fees. Iparliament ibikhuthazwa yi-Constitutional Court ukuthi ikhangele ama nomination fees onawa wota siyazi thina ukuthi parliament igcwele amalunga awezana uPF lawe MDCT abaka Monsora abango yes men yebona laba abavuma bethatha yonke into ekhulunywa yizana uPF besenza njengontulo ukuba ngo yes men abezana uPF so akumangalisi ukuthi iParliament namhlanje siyenza intando kaMnangagwa ifaka lawo ma nomination fees adula kangaka
njengoba likhala kangaka Shiroza lisithi kalilayo imali singabona yini lisehluleka ukufilda amacandidates kwezinye indawo ngenxa yokuswela imali
awukathe sasingaze ke sitsho ngoba uqathekile ukuthi owathe sisingayimbula amakhwapha ethu siza kuzwa kwi-elections committee laba abakhokhela idalele lokhetho ku-citizens coalition for change ngoba esikwaziyo thina ukuthi bekuvele kuyinjongo yezana uPF ukuthi ivale umoya lo ophefumulwa yi-Citizens Coalition for Change ukuthi uswelakale umoya wokuphefumula njalo kube nzima ukuthi i-Citizens Coalition for Change ibe khona nje emhlabeni siyazi thina ukuthi i-Citizens Coalition for Change ayitholi imali ngaphansi kwe-Political Finances Act njalo imithetho enelisa ukuthi amabandla athole izimali ngaphandle kwelizwe ilukhuni lapha ezweni ngoba izanu PF yona kulula kiyo ukuthi thole izimali emachayineni lezindaweni ezithize so khonokho okwenziwayo yikuzama ukuthi kuncitshwe i-Citizens Coalition for Change umoya okuphefumula
abanye bakhala ngokuthi kuyiwa phambili indaba ye-nomination fees le kumele yesulwe vele ingabi khona kudingwe ezinye indlela kungabhadalwa lutho ngoba lokho yikulimaza i-democracy ungathini ngalokho
kuvele nxa into ililungelo loluntu kumele intengo yangkhona ibe phansi kumbe ibe njenge intengo ye postage stamp ngoba phela ukuthi umuntu ancintise whether umuntu lo yisinothi kumbe umyanga kuyadingakala ukuthi umuntu azizwe nakhululekile ukuthi afake ibizo lakhe ku ballot paper esesukubona kathesi ukuthi ithuba lelo seliyatholwa yilabo abalezimali zabo izinothi kuphela lokho yikwephula kwamalungelo oluntu labo abathi bona kumele kukhitshwe intengo le ngibona angani ngavumelana labo njalo ngingathakazelela lokho abakuthoyo ngoba esesukubona lapha eZimbabwe ukuthi iParliament sebeyisebenzisa ukuthi beyenze into ezingayisizo esiza kwenza ukuthi abantu abaningi behluleke ukuthi bencindise kukhetho oluzayo
Umnumzana Swithani Shiroza isikhulumeli sebandla le-Triple C kobulawayo. Sixoxe njalo lelunga leZANU-PF umnumzana Believe Gawule laye othi inenga kakhulu limali.
Singakhangela umumo womnotho welizwe ikakhulu khona imali njengoba nje kulezi nsuku imali vele iyahlupha nkomo. Imali yethu nale imali yabantu yangaphandle kale ekhulunywayo imali enkulu kakhulu inkomo ekhamayo abantu yabakhama shila inkomo ukuthi angazi ukuthi kumbe kuyamela abantu bethengisa amadonga abo kumbe bathengisa inkomo ukuze benelise ukuthi bayayibhadala imali ze-nomination fee ngoba hhayi somali encinyane inkomo ungakhangela khona ukuthi imali ezingangama 1,000 US dollars imali ezinkulu kakhulu inkomo zenezo ezimele ukuthi ngabe bakhangelile bakubona ukuthi kufanele ukuthi at least ngabe kulokhu imali ezenelisa abantu abanelisa ukuthi bazibhadale ngoba sinanzelela ukuthi akumelanga kube yinto yabantu abalemali kumele kube yinto yabantu njalo isenelisa njalo kule isikhathi ihulumende yona iyemele ingenele i-subsidize ilokuzeni yezimali zenezo ihulumende iyemele incedise ukuthi kuwo wonke umsebenzi imali zibe ngaphansi kokuqakathekileyo khonoko imali lezi phezulu sibi kakhulu lezi
abamabandla aphikisayo sibona labo bayakhala bathi into le yenziwe libandla lenu elezanu PF ngabomo ngoba kalifuni bona be-opposition bancintise
lokho nkomo xa into izwe yiparlamente kambe shuwa njengoba sisikulama 3 out of 30 singathi sabe kuphenduka sithi thina kungabe kwenziwe izanu PF nxa kwenziwe idala leparlament angikuboni ukuthi xa singathi idala leparlamente izanu PF inkomo sebezesiphambanisa khonapho abath ukuthi wena kwenziwe idale leparlamente kwakwenziwa idale leparlamente kodwa bengathi bona kwenziwa iZANU PF bona ngani lapho kuzokuthiwa iZANU PF akwe lapho sebelahlekile into eyenziwa iparlamente ayisho into eyenziwa iZANU PF.
Kukhona yini elingakuxwayisa yena uhulumende ngitsho le Zimbabwe Electoral Commission kuyiwa phambili nxa sesikhangela indaba zemali le ebhadalwa ngabancintisayo lanxa nje kungenzeka ukuthi ngempela le kayisoze iguqulwe kuyiwa phambili kukhona elingakuxwayisa yini?
Ukuthi nje inkomo izinto ezinjengalezi xa kuyiwa phambili abantu bayabezikhethela abantu babo. Nxa abantu laba bengasancediswanga njalo kumbe ngamabandla abo kutho ukuthi kuzabakhama ukuthi bancintise ngoba imali abaningi bakhona baza kwehlule ukuthola imali lezo ukuthi babhadale i-nomination fees lezi ngoba okukhona ukuthi njalo kutho ukuthi lezi yindlela abantu sebezancediswa yilabo ababayiko abantu abakhethayo bese kumele bejwayele izimali njalo ukuze bayenelise ukuthi bancintise. Xa kungayisayenziwanga njalo kuzabe kuphelela khonapho kuzaba izifiso kuphela zabantu kuphela kungasoze kwenzakala ukuthi abantu babhalise ukuthi bancintise ngoba iy'mali zakhona zizabehlula iningi lakhona iy'mali zizabehlula. Sokusiya ngabanye abalabantu njengoba abantu babevele umuntu nxa esima uyabela abantu abalanda abayibo bafuna ukuthi abe kulaya kuri khonapho lapha khona manje indlela enina mhlawumbe yibo bazazama ukuthi bancedise laba abantu ngoba inswelo yize zikhona phakathi kwabantu bona babafuna ukuncedisa.
Umnumzana Belief Gawule lilunga leZANU PF sixoxela ekobulawayo. Izakhamisi zenkayi ezihlala phansi kwenduna uChugulu zithi seziphelelwe izifuyo ngenxa yamakhanka lempisi. Unokuthaba Dlamini usipha lolu daba.
Inyamazana lezi zibikwa zaqala ukuvuka ubhova emizini yabantu ngomnyaka odluleyo zithutsha zivelela emangweni weChangane leGwamba. Kusukela lapho kazibuyelanga ehlathini sezitshona zinquma zizingela izifuyo emakhaya lobalibalele. Izakhamizi zika ward 19 egoqela iMenda, Mantshololozane, Jende leBhuzimili zithi izibaya zembuzi, izimvu kanye leziluku zenkukhu sezivaliwe. Umnumzana Mike Ndlovu oyakhele emathetshaneni uthi wadlelwa izimvu zakhe ezintathu ngomnyaka ophelileyo zempisi.
Ngathi vuyo kuseni lami kwaba lesithulini fika ukuthi ayi sibele bawuvuliwe. Kuvuliwe kwaba ngasenithotha izimvu zami zisabalile ezinye zile ezinye zile. Ngasenithola ukuthi ayi sonke sigcile igazi hawu. Ngathi ngasemounted kathi kwabanje uhamba njani. Ngathi ayi limungafi ukuthi ezimbili zazisekwizimvu zithotata. Ngathola lo mhudu lo ukuthi zihudu lo zachabisisa ukuthi umgwaqo. Ngasenithola umgogodlane kuncane.
Impisi lamakhanka la abikwa echathamela izifuyo entangweni kodwa imvelaphi yazo izakhamizi lenkokheli zomdabo zithi kaziyazi ngoba kuyisiga ebesingazakali. Umnumzana Bona Mahlangu usobhuku ebhukwini leMenda Village laye ukhala ngokudlelwa imbuzi kanye lamazinyane.
Mna sengiphelelwa amazinyane ngabona from last year ngidlelwa amazinyane akwana 9 zimpisi kanye lembuzi ngidlelwa ngamakhanka. Amakhanka vele asesijahle kakhulu ukuthi vele sekuze kusehlele ukuthi sifuye. Kudala lapha sikhula thina impisi vele sasezivele Gwamba khonale lapha sayisibilazo siyamangala. Lamakhanka bemalutshwane la kodwa khathesi asimane ukudlula izifuyo.
Unkosikazi Agnes Ncube Ndlovu walumango uyakufakaza lokhu uthi phezu kwempisi ezithanyele isibaya sezimvu amakhanka lawo asevalise isibaya sembuzi.
Sidlele imbuzi ezingu-8 ngamakhanka konke lo kungamazinyane ungamazinyane vele ambala ukuthi kunganxa ukuthi zazizala amapahla. Izifuyo ziqakatheke kakhulu ngenxa ukuthi izifuyo yizo ezisibangulayo. Konke engingelakho ngabamba inkukhu yami ngiyakwanisa ukuthi ngithenge isawuto ngibamba imbuzi ngiyathenga igokoko ngidlela abantwana. Ngiyobhadala abantwana lesikolo.
Umnumzana Misheke Ndlovu isakhamuzi seMenda ukhala ngokuthi abohlangothi lwezokulondolozwa kwemvelo ngabe bayasondela eduze babancede ngoba nxa seziqede izifuyo zingagcina sezihlasela labantu.
Le nyamazana iyahamba ihambe ebusuku lathi abantu ngenhlubo zethu ezishiyeneyo siyahamba ebusuku le mini. So omunye umuntu uzohlangana lakho ebusuku engakwazi ekuthathe njengokuthi ngokuyinja kati yimpisi then umuntu sokumlimazela sokumbulela.
ongu kansila ku ward 19 umnumzana Nomendebele yena uthi lolu hlupho lubangelwa ngabazingela okungekho emthethweni asebeqede umpunzi labo bhalabhala
sesike sa reporter sakhuluma lase kansileni ukuthi isibanda lesisikhanya sesisiningi asikatholi response
isikhulumeli sezimpacks umnumzana Tinashe Farao uthi usehlomise asebenzelana labo ngalesi sehlakalo abengakasizwa ecizelela njalo ukuba uphenyo luzakwenziwa izakhamizi lezi zibikelwe inyathelo elizalandela amagqwetha awezimbabwe environmental law association athi uhlupho lokufuthelana phakathi kwezinyamazana zendle labantu lokhu lukhula lokhu kwaqala ngomnyaka nga-2016 kubangelwa isimo sendlala edalwa yokungani kuhle kwezulu ngenxa yokuguquka komkhathi ukuzingela kanye lokuswelakala kwamanzi uhulumende ekuqaleni kweviki uveze ukuba usesungule uhlelo lokukhangelisisa umthetho we-Wildlife Amendment Bill ozaxazulula ukuhlalisana kwabantu lenyamazana zasendle njalo ukhangela indlela uzulu angathola ngayo inzuzo kwezendle Lesi sinqumo silandela ukufa kwabedlula amachumi phose ayisikhombisa 68 ngomnyaka ka-2022 lokufa kwabalichumi lanhlanu solekho umnyaka lo uqalile bebulawa zinyamazana zasendle ngimele iStudio 7 ngisenkayi nginokuthaba Dlamini
Selikubonile na okusemaphephandabeni Inkundla yezim live ithi umthethwandaba izolo wale ukuba ulaye ukuba kuboje uRobert Mugabe Jr. Oyindodana kamoya uRobert Mugabe yena wagenqulwa esihlalweni libutho ngo-2017. uRobert Jr. wetheswa icala ludlakela. Incwadi yokuthi aboshwe le yethulwe inkantolo ngemva kokwehluleka kwakhe ukuza emthethwandaba njengobe kuhleliwe. Iphephandaba le-Chronicle lona lithi eleZimbabwe selisenelisa ukubalekela umthelela wezijeziso zeMelika lamanye amazwe angempumalanga ngemva kokusungula ubudlelwano obuqinileyo lohulumende wakwele Belarus laye owetheswe izijeziso zenotho iMelika. Sokuyisikhathi sembiko yenu.
Studio 7 njani yalibulisa nonke basakaza abahle ngihlale edabeni ngithi mina ngiyezwa mpela bekhuluma ngoJob Sikhala ukuthi uyenza amakhesi kanti uJob Sikhala ngabe wayenza ikhesi edlula ekaMnangagwa loChiwenga noSimba Makoni nabo bonke abayenza iGrand Plan nokubulala amaNdebele ongakaze nje ngisho kuyela ku-international kothi nje ukuthi kuyokhulunywa ngakho thina nje abantu bakamthwakazi sonke nje from Midlands kusiyafika eVictoria Falls siyeyiswa kahle kahle angazi okithi akulamadoda okanjani angazi ngoba mangithi ngiyabuka nje ngibona abantu bemashonaland bayazenzela kithi bayazenzela namba nabo kasikuwere bathi bona umqondisi akabuye bajoyine bazomenza uvice president okubonisa khona ukuthi thina sibonakala nje singabantu abangalancedwa abangeke bezimele lina Joseph Chuma labo Malaki labo Gawule lisibisele emuva labo Obed Mpofu labo Jonathan Mbali lisibisele emuva ngokukhuluma amagama ukuthi thina akumelanga nje sivuke nje sizimele singumthwakazi ngoba lina lifuna ukuthi sime singizani PF kanti adlani khona ngale yini elayidlayo engakho
sanibonani Studio 7 enenjani thina siyaphila Sizabe siloku sikhuluma lo bengafunda ama message to in time. Kodwa ke ngizabe ngiloku mbuyela ku one message ukuthi kanti abantu bezana uPF bona yipi into abazake bayivuma ukuthi hayi sizana uPF siyazama. Lati njengohulumeni ngoba manje makuloku kugcekwa amaqembu aphikisayo namazwe ama western countries kodwa umnotho lokufadalala ezandleni zabo. Imbasensiya according endaweni yokukhwela kwezinto bona awabo amashopu achiphi na aunder izikhulu zezanu PF njengoba labo siphatheleni bengababo ama minister ezanu PF abayibo futhi abaqeda amandla edola leZimbabwe amandla kodwa begxeke amaqembu aphikisayo ake lisibuzele bona ogawule nabochuma nabomalaki lapho ukuthi ezabo izitolo imbala kwayena umnangako ukuthi naye engumnangako akasazifuni yini kugovernment ngoba kuthiwa abamabhizinisi bakhweza ngoba befuna ukukhipha ibandla libusayo so nabo abayizikhulu zezanu PF abamashopu ugovernment okhona obviously phela nabo kabasamfuni ukuthi ukuthi asikubekeni kanjalo kwayena umnanga kwakuthi ukuthi kasazifuni endileqinisa ukuthi naye unawo amabhizinisi eZimbabwe olisiphatheleni laba okuthiwa nga umkambo wensida why singababoni bebotshwe.
Salibingelele emsakazweni sakho ngakhulu umsebenzi silusize kakhulu ngokuzwa imali ezingaka ezifuneka kubo president wama opposition ezifunwa yigovernment yezanu ukuthi zanu PF yona ngoba iyathola imali yonke indawo batshontsha igold batshontsha idiamond yonke imali elizweni yabo akukho nzima kona ukuthi noma bengayibhadalanga leyo 20,000 ubani ozababuza ngoba la ma opposition kumele bebhadale imali under kugovernment yabo yezanu naleyo ikuphi lokhu esazalwa amazwe wonke othiwa upresident ubhadala 20,000 ukuthi amele abantu bakhe bake bakuzokhona ukuthi ukhansila umember of parliament ukhiphe imali engaka ingama US dollar elizweni elingala US dollar. Sicela ukubuza kube ubona abo abezanu bonke nje la upresident wezanu ukuthi sicela ukubuza ukuthi ama 20,000 US dollar la afuna kuma opposition ukuthi bawathole kuphi njengoba industry kanayo akulayi i 1000 US dollars ayikho phela eZimbabwe lona nje i US dollar alikho indaba engathi abantu abamela abantu bezobhadala ngangemali yakhe le wayifakayo ibhondo nale yini esefuna ama US dollar ukuthi aphume leyo muntu igovernment ezani bayibona yini abantu bakamthwakazi ukuthi corrupt kanjani abazazi ukuthi bafuna ngaphandle bafuna nje ukuthi kube yi one party state ilizwe libuswe yibo kuphela bengala direction.
Studio 7 ijona njani? Hayi thina siyashona siyajona Studio 7 lami ayikibalo yami phela i-audio Studio 7 ayikibalo nami ngithumelele yami i-audio ayifundwa nami ngiyacela kuyifundwe neyami nami ke ngizwakala emsakazweni ngiyacela bandla. Ya mina into engimazayo ukuthi ngivele ngihlale phezu kwedaba into engimazayo ukuthi lo yena umongameli welizwe leZimbabwe uyabe ethi abantu bakhweza intengo ilawa amabhizinisi bangakwenza kanjani ngaphandle kwengalo yakhe yomthetho wakhe lo awufakayo yena ngoba yena ezenzela ngithi lapha ezenzela kumanje usheja abantu imali eningi abamandla aphikisayo ukuthi bancintise ngendawo zokuthi uyazi ukuthi yena uzotshontsha imali afake isikhwame afake lapho la idingeka khona laba akukho labazoyitshontsha khona if bazothi bathi uzobabopha futhi angithi. So into ekhona nje ukuthi sibheke ukuthi siyancindezelwa sinezizalwane sezibabo siyancindezelwa kakhulu njalo le nto yenzayo le ayikho emthethweni ayikho emthethweni lalo mthetho wawo lo bawufakile lo ngacaci lo obhedayo ngoyibona abawufakile akusukuthi inokhonje ila madala eParliament kodwa uyena ufakile lo mthetho baceda ukuphasisa khona le madala eParliament ukuthi makusetshenzwe ngale ndlela ceda yena sesihlehlele emuva siyenza ngathi kuthiwa yilaba abasebenzisa umthetho izekhi yabo inale izekhi yabo le eyiye enokhonjani ibawenisa ngazi ukuthi banika malini ngoba kuyacaca ukuthi inikeza imali.
Lawo bekungamazwi abalaleli beStudio 7 abasithumele wona ngeWhatsApp. Lawo mlaleli uyenelisa ukusithumela owakho umbiko kunombolo ezithi +1 202 465 0318. Amazwi alandelayo aveza imbono kahulumende weMelika.
Kusukisela uhulumende wele Iran ingena embusweni ngomnyaka 1979, kusetheswe amacala achiyeneyo agoqela ucinezelo ukuphathisa labo abalwa becatsha abedlulisa amalawulo ama-terrorist emazweni edlula angamashumi amane emhlabeni jikelele. Ele Iran liphatheke kulobu bubi ngendlela ezijiyeneyo ezigoqela ukusetshenziswa kwebutho lomanyano o-Islamic Revolutionary Guard Corps kumbe IRGC kanye lelethe Ghost Force ngomnyaka ka-2019 ugatsha olubona ngobudlelwano bemelika lamanye amazwe omhlaba olwe-State Department luhle lwafaka i-IRGC kuluhlu lwama-terrorists ababizwa ngokuthi i-Foreign Terrorist Organization. Unobhala ogatsha lwezemali olwe-Treasury Department lalo lwabeka leli butho le-Iran kuluhlu lunye olwe-Foreign Terrorist Organizations. Elemelika lizimisele ukwenza uphenyo lokuveza amaqhinga amabi kahulumende wele-Iran ukuzama ukudunga ukuthula emhlabeni jikelele ngokuvimba imisebenzi yabe-Islamic Revolutionary Guard Corps. Kusho unobhala wezobudlelwane bemelika lamanye amazwe omhlaba u-Secretary of State Antony Blinken. Mhlaka Nhlangula 1 uBlinken wazise ukuba ele Melika selibeke amazwe ngamalunga wonke awe-IRGC QFF abikwa esefakwe kuluhlu lunye ngoba esetshenziswa ukuhlasela abadabuka kwele Iran asebehlala kwamanye amazwe ukuhlasela iziphathamandla zebutho zelemelika, izizalwane zemelika kanye leyinye inkampani yendizamtshina yabantu abaziwa ukuthi basekela uhulumende okhona manje. Kulezi ziphathamandla ezetheswa izitsheziso zomnotho kulo Sharam Posafi lo Mohammed Reza Ansari. Embikweni owethulelwe ugatsha lwezemali uhulumende weMelika uthi uPosafi lo Ansari yibo abenza imizamo yokufuna ukubulala abake baba yiziphathamandla zikahulumende ngomnyaka odluleyo oka-2022 ngoNcwabakazi. U-Ansari ubikwa wabotshwa ngesikhathi ethunywa ukuzobulala inzalo yele-Iran eyayisaziwa ukuthi ilemibono ehlukileyo likahulumende walelo lizwe eyayisibalekile elizweni yaya kwamanye amazwe ukugoqela lalezo ezisemelika, ezise-Middle East, e-Europe lasezwekazi le-Afrika. Kuzoba lo Hosseini Hafez Emini ongumnikazi wenkampani yendizamtshina eye-Ray Airlines ayisebenzisa ukuthola ulwazi labantu abayabe bebalekile elizweni bayaphephela kwele-Turkey kanye lokubathumba ngalezi ndizamtshina zakhe besiyabulawa. Abanye njalo abaphansi kwalezi zijeziso nguRuhala Bazgandi kanye lomqondisi wohlangothi lwabacuphi uChief Reza Seraji. U-Secretary Blinken uthi wonke amanyathelo lawa esiwathathayo ajonge ukukubeka sobala ukubana elemelika lizinikele ukuveza bonke ububi obenziwa nguhulumende wele-Iran lokuzama ukuvikela labo ayabe bephephele kwelemelika bebalekela lobo bucindezeli.
Lawo ke bekungamazwi aveza imbono kahulumende weMelika. Zisa kuphela ngokugibela bemsola ehamba le-Fohlani Sounds. Siziphethe ngebezihamba phambili. Umthethwandaba we-High Court walile ukukhulula umkhokheli webandla eliphikisayo ele-Transform Zimbabwe, uMnumzana Jacob Ngarivume, ngemali yesibambiso i-bail. Amabandla ezombusazwe athukuthele phezu kwesinqumo sekomiti yephalamende ebona ngezemithetho esokuthi imali ebhadalwa ngabancintisayo kukhetho ayisoze yehliswe. Likhumbule zikhona mthwazo omuhle eza kusihlwa ngo-7:30 nam. Asifeni sonke kweze kuseni njalo kusasa. Litshone kuhle, yimi uNtungameli Nkomo.